Kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zezavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili ukuthi bekwanise ukubisela abantwana esikolo abanye ngabaqalayo kufunakala okuthize kungaba yamayuniform amatsha njengoba abazali abaningi bangkhona bengekho emsebenzini imali zangkhona ziyahlupha labo nje abazincedayo abazisebenzelayo amabhizimisi kade valiwe kuzaba nzima sibili ukuthi abantu begcwalisiseke okufunakalayo esikolo okunjengokubhadala ama-school fees kuza njalo affect-akhe ukwenza kwabantwana esikolo nxa kuyikuthi abantwana bazavula isikolo bengalakho ke okweneleyo kungaba ngamabhuku njalo ezinye izikolo zizanqabela ukuthi abantwana abangabhadalanga i-school fees beqhubekele phambili ngenhlelo zesikolo. So ludubo olukhulu ke olumangalisayo esesizahlangana lalo nje xa izikolo zivulwa.
Ukukhona yini okungenziwa ngohulumende okungenqabela ukukhwela kwembadalo yezikolo?
Uhulumende aluba ke uyadinga ke i-package sike sabona ke i-stimulus package kade ikhona kumnyaka odluleyo kube yiyo ke ekhangelisiswa ke ukuthi inganikwa izikolo ukuze phela izikolo zingaze zadlulisela phambili intengo yabantwana ukuba ba-attend ama-classes. Izikolo eziningi zizakhuphula ke i-school fees kujwayelekile ke lokho njengoba nje intengo yezinto la ikhuphukile kodwa imali kayikho phela. Uhulumende kungani ke engangenela ke abone ukuthi uyancedisa ke ukuze izikolo phela zingaze zakhuphula ke intengo yokuphathiseka kuma-classes kwabantwana. Yikho uhulumende ongakwenza esikubonayo okwamanje ukuthi kadinge ke imali ancedise ke abazali lezikolo ukuze phela imfundo yethu ingayehli iwele phansi.
Udaba lweholo lababalisi lona ulubona njani ngoba sesike sabezwa bekhala besithi uhulumende kumele engeze iholo leli bengakabuyele emsebenzini?
Ngolunye udaba ke esesizahlangana lalo njengabazali ukuthi sizabadala ke leyo mali engatholakaliyo abantwana bayehlala nje bengatholi ke imfundiso njengoba phela ababalisi lokho bekhonona sibona bayayivuselela ukuthi nxa izikolo nje zivulwa uhulumende kumbe umqhatshi kabone phela ukuthi izikhalazo zabo ziyakhangela nje kumbe ziyagcwalisiswa ngekunye ke okuzabangela ukuthi abantu babone ke kungaqakathekanga ukuthi bebhadale i-school fees singatholakaliyo imali angkhona ihlupha njengoba abantwana bangkhona babengafundi esikolo.